Ama-Republican, I think bona vele mthetho wabo ba-confused. Okokuqala, sizobabona besiba baningi be-challenger i-presidential, ama-primaries e-presidential. Sakubona kusenzeka ngo-2016, lapha babefika around 24, and all they did was kwanceda u-Trump ukuthi abe nguye ogcina isiba yi-nominee yama-Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda, bekwenza futhi khona lokho. Ukuthi why benga fundi ngani asazi. I-base yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna u-Trump. So laba abanye abaningi laba okuzwenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries u-Trump agcine wina futhi ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge u-Donald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inominee engayisiyo u-Trump ngoba kungaba ngu-Trump vele u-Biden uyawina futhi ngoba abantu vele u-Trump abamfundi ngoba watshengi ukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction erongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza, yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani? Njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye okhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama-top contenders esiwabonayo nguye u-Donald Trump bese ukusiza u-DeSantis, I think bese ukusiza lo governor we-New Jersey lo okuthiwa ngusonunu, u-vice president Pence laye ukhona kulabo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazocontesta ama-primaries awama-Republicans. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against u-Trump. Siyazi ukuthi u-Trump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala e-Georgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala e-New York aletheswayo olodaba lwamabhizinisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lisemakhothi njengoba sikhuluma. So u-Trump eventually amacala layo amshu ukuthi elinye lakhona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi acontest. Kodwa in the meantime ama-Republicans i-base yabo ilokhu i-behind u-Trump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama-challengers la, especially u-DeSantis ungathi nguye ongathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba-unite on i-one candidate ezo challenge u-Trump, hayi ukuthi bangene bebaningi befika ama-20 something.